Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandonoka wande ubesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingayilivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-14 lwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abalwela amalungelo oluntu sebesole kakhulu ukubulawa kwelunga le-CCC umnumzana Thapumane Masaya, yena othunjwe ngomgqibelo eMavuku watholakala egongodiwe efile izolo.
Asiyo nto esingathi intsha, kodwa umbuzo ukuthi ababulala abanye bona bathi baphetha ngani. Kabakwazi ukubana uParents Siri owaqeda abantu emaNdebeleni laye wafaka lula nje.
Inhlanganiso ephathisa ibandla lezanu PFA FAS ithi izakhankasela leli bandla kukhetho lwama-by elections oluzayo ngenyanga ezayo.
Kuma-by-election lawo esiwabonayo esiwajayeleleyo amhlaka 9 sikhona thina njengefazi ku-ground siyakampena njengasasikwenza kuma-harmonized election.
Iqembu lomculi wembube elonobuntu abazakala ngokuthi bobabes bembube lithi selilubhekise eCanada le-Ontario lisuka eMelika lapho eselihlabele endaweni ezithiyeneyo.
Hayi, asikajiji lutho, lokho sihlabele umculo wembube, sihlabele amasiko wethu, i-traditional music yethu, lokho kunjalo, still inspired by our traditional music.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abalwela amalungelo oluntu sebesole kakhulu ukubulawa kwelunga le-CCC umnumzana Thapumane Masaya, yena othunjwe ngomgqibelo elokitshini leMavuku watholakala egongodiwe efile izolo. UMasaya uthunjwe lomunye njalo umsekeli we-CCC ngabantu abacatshengelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende ama-CIO bencedisana labasekeli bebandla leZANU-PF. I-CCC ithi abathumbe ababili laba bebesebenzisa imota yelunga leZANU-PF umnumzana Scott Sakupwanya, yena ongaphendulanga imibuzo esemthumele yona kumakhalekhukhwini. UMasaya uthunjwe ngesikhathi ekhankasela ukhetho lwama-by elections kulandela ukuxotshiswa kwelunga le-CCC edalele ephalamende umnumzana Fabian kufa hawutizwi edale lephalamende ngumnumzana Singezo Chabangu. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ufakazile ukuthi kulesidumbu esidojiweyo ngamapholisa eHarare kodwa akachongo ukuthi ngesikabani. Kunsukwana ezedluleyo kuthunjwe elinye njalo ilunga le-CCC elimela abatsha edale lephalamende umnumzana Dakhutswa Ngadziwore, ngabantu ababehlome ngempopo ohlobo lwe-AK-47, watholakala echayiwe njalo elimele kakubi. Lanamuhla lokhu, akulabantu asebebotshiwe phezu kwesehlakalo lesi lanxa nje abathumbi bakhe bebikwa besazakala njalo babonakala kumfanekiso kamabonakude. Nyakenye kuthunjwe elinye njalo ilunga le-CCC unkosazana Mo Blessing Ali ngowesilisa olilunga leZANU-PF wayatholakala laye efile. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ebheju likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo.
Kuyadanisa kodwa kumangalisi ngoba ilizwe lethu iminyaka le ngo-43 esikuyo akula muntu ophephileyo ngaphansi kwebandla eliphethe umbuso. So asiyo nto esingathi intsha, kodwa umbuzo ukuthi ababulala abanye bona bathi baphetha ngani. Kabakwazi ukubana uParents Siri owaqeda abantu emaNdebeleni laye wafaka lula nje. Lo mgabe inkosi yabo eyayincedisa ukubulala abantu layo yafa.
Ubona kulabantu abazabotshwa yini phezu kwalesi sehlakalo fuzwayo ngoba sesibone kaningi kuthunjwa amalunga e-Triple C. Kodwa kungela muntu obotshwayo uzakhumbula utakudzwa ngazi wore olilunga ledale lephalamende. Laye uthunjwe ngabantu ababehlome ngama AK-47 ababonakalayo kunsukwana ezedluleyo kodwa lanamhla lokhu akula osebotshiwe.
Kungaza yokwamangalisa uma bengabotshwanga ngoba ungakhangela kumnyaka ophelileyo kwabulawa umama lo owesosberry kuthiwa ngumoblessing Ali. Abambulalayo akukwazwakali lanamhlanje ukuthi kwenzakeleni. Kodwa siyakwazi ukuthi kulobaba lowo ode ngummeli we-St. Mary's uJob Sikhala owayemela lowo mama osejele. So kaningi-ningi kuleli uma ungabulala umuntu webandla eliphikisayo ungahlala ungabotshwanga sile mbali yakho lokho. Kodwa kuhlukuluzwe abangalacala. So kungazake kwamangalisa lakathesi ukubana efile lo obuleweyo kuhlukuluze izihlobo zakhe kuhlukuluze amakomrade akhe ngoba abaphethe umbuso ukubulala nje kwabantu abaphikisayo asiyonto emangalisayo. Lamapolice ukuthi protect abantu kusukela ngo-80 kuzofika lamhlanje abantu abalombono ohlukeneyo labaphethe amandla kabaphephanga kuleli.
Inhlanganiso ezifana lesadaki le-African Union zona kukhona yini ezingakwenza phezu kwesimo seZimbabwe lesi?
Kulusizi ukubana okhokhela ayibandla eliphikisayo akaphakami ukubana ebe njengenkukhu esingamela amatsiyane ayo. Abantu bakhe bayaxotshwa ephalamenti uyabe sithi God is in it. Abantu bakhe bayabulawa uyabe sithi God is in it. Akula mzali ophila njalo bekufanele ukuthi ehambele ubufakazi bona lobo ekhulumisana lesadaki ayekhuluma le-AU ayekhuluma le-UN ahlangane lezingatsha ezimele amalungelo oluntu ama-Human Rights Commission akhona khona lapha lako-AU UN etc ethula udaba lokuhlukunyezwa lokwephula kwelungelo labantu lokubulawa kwabantu izigebenga lezi kodwa yabethule kakukhanye lokuthi kwenzakalani kokulusizi.
Lo-ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu ibheju likaZulu. Isikhulumeli sezanu PF umnumzana Farai Marabira uthi abalani lokwenza kokuthunjwa kukaMasaya. Inhlanganiso ephathisa ibandla lezanu PF AF Forever Associates Zimbabwe kumbe FAZ ithi izakhankasela leli bandla kukhetho lwama-by elections oluzayo. Ngempela sonto abavoti esigabeni seGood West betheseli inhlanganiso icala lekuthusela abalandeli bebandla le-CCC ngokumaphandle kwalapho bekuvotelwa khona. Ukhetho luzenziwa ezigabeni ezilandelayo: Beitbridge West, Binga North, Bulawayo South, Country Park, Lobengula Magwegwe, Lupane East, Mavuku Tafara, Mpopoma Mzilikazi, Lenketa. Umkhokheli weFAZ umnumzana Kudakwashe Munsaka utshele iStudio 7 ukuthi baza kuba bephathisa ibandla lezanu PF kukhetho lolu oluzenziwa mhla ziku-9 ngenyanga ezayo.
Njengenhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe Trust FAZ sikhona ukuncedisa iZANU PF kuma-elections wonke eyabe iwangena iZANU PF, engaba ngama-harmonized election kumbe ibe ngama-by election. Sebe sikhona ukuncedisa iZANU PF njengomntana weZANU PF i-affiliate yeZANU PF. Ngakho-ke kuma-by election lawo esiwabonayo esiwagayeleleyo amhlaka 9 sikhona thina njenge-FAZ ku-ground siyakampena njengasasukwenza kuma by elections kuma harmonized election. Ngikhuluma nje mina njengomkhokheli ohlanganiswe eBhazi ngise Page Bridge West lapho esikhankasa khona kuma labantu ukubana evoteli zanu PF evoteli community sani ukubana ewine sisuka khona lapho sahamba kiwonke ama constituents ale by election sihamba kutaza ama members awefaka ukubana besebenze gadalala ukukampeni ukukhuluma labantu lokuncenga abantu ukubana iZANU PF iwine. So ngamafitshane inhlanganiso eye Forever Society Zimbabwe FAZ ayindawo ikhona ukuthi incedise iZANU PF kathesi nasesikhathini esibuyayo.
Yabo sike sezwa esikhathini esedluleyo langempela sonto nje yona le edluleyo kuthiwa khona abanye bebesethuswa ngamalunga eFAZ kade bemiphandle kwalapho kuvotelwa khona bethatha imininingwana yabo. Litheni lina ngalokho?
Asila thina inhlanganiso yethu ethu sela umuntu. Abantu nxa bemile kuma polling station kuyenzwa ngamaparty wonke. Even yona i-opposition iyabela abantu laba ababezimele. Indaba ligijima ukuthi libambe abefazi kuphela ukuthi bameleleni. Akula muntu ethuswayo. Yabo kuyudinga amavoti kwenzakala ke lokho. Awuqaliseli even khona eZimbabwe. La khona ngapha elikhona abantu bayama nge-voting day othiwa ngesilungu go-get a voter. EGoli bakwenza babe bemile bedinga abantu esingathi ngama-final touches.
Hello ke ngumnumzana Kudakwashe Musaka umholi wenhlanganiso ye Forever Society Zimbabwe kumbe ifaza. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi amapholisa eBanket achaya abulala isibotshwa esasifakwe insimbi uDavid Kanyenze. Leli phephandaba lithi ngemva kwalesi sihluku amapholisa la athatha isidumbu sikaKanyenze bayasisa emotsha yeChinoyi engasebenziyo lapho esahlala khona saze sawonakala. Iphephandaba lobulembu elesite zw.com lilodaba lokuthi idolobho lakobulawayo selizaphelelwa ngamanzi ngoba asesele awangeke enelise inyanga eziyisithupha ezilandelayo nxa izulu lingananga ngemfanelo. Leli phephandaba lithi lokhu kwethulwe emhlanganweni ngukansila Mpumelelo Moyo othi yena kumele idolobho lidinge ezinye indlela zokutholisa amanzi izakhamizi zaleli dolobho. Okwamanje sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Teacher 7, kukanjani? Injani? Mase ngakobulawa ephumule emadankini. Ngilapha eGoli. I-Progressive Zimbabwe Foundation, i-organization esebenza ngokusemthethweni i-registered ise-South Africa ngamayouth aseZimbabwe asebekhathele ngombuso wezandla. Sebehlangene babona kungcono ukuthi bekhulume ngazinye. So nawe ma ufisa ukujoyina, ngizokhomenta ngayo ku-Facebook page ye-VOA Ndebele. Asihlangane khona lapha bazokujoyina. Kuna ama t-shirt 150, kuna ama kwareti 100 randa, njalo la ma branch from Johannesburg, Pretoria, Eastern Cape la kwezinda. Kunengi nhlelo ezenziwayo laphana, sukumele bantu bakithi sibambisane. Isimo sibi, bathi umuntu anongakhali ufele embelekweni, idudula suku bayakhuluma. Manje i-South African government iyabazi, iyabalalela. So lathi kumele siyelungisele thilizwe, silungisele ikusasa labantwa bethu. Ngiyabonga.
Studio 7 angibingelele kubasakazi nakubalalela. Mina nginesimanga ngalowo muntu akamnangagwa lo sengezo shabango othi yena ulungisa isizwe samaNdebele. Uzosilungisa kanjani isizwe samaNdebele evelena engumntwana wombulali owabulala amaNdebele? Sesikwazi mhlophe lokhu ukuthi uChabango isibongo sakwamalume leso sisebenzisa ngoba ezalwa nguMavis Chabango. Akayeke ukusenzela lo msangano wakhe lo owenzayo ukuthi ufuna ukusifisela kwiZANU PF. Nasi angafuni asifuni izani izani ngekayise hayi thini akalanga ahambe kuyise lo wasibulalela ihlobo siyabona
studio 7 ivuka njalo okhuluma ngolimkani wesiganda kunakuyena besicela besidlulisele umlayezo kumnangagwa lindlulisele umlayezo wamkati manje uzwa njani abantu beSouth Africa mara sithuka kanje besithi thina sigezi sinduka amakhwapha kunguye sibulalela ilizwe lakithi ilizwe lakithi lirisika kakhulu linothile kodwa yena ngelokhuzeni yakhe ukukhokheli bakhe ukukhohlakele manje sesiyinhlekisa emphakathini phelekele sidlulisele umlayezo lalowo chabango wakho omthengile manje sexoxisa abalungu e-Triple C asazi bayophelelaphi kodwa one day
basakaza abahle basakaza abahle studio 7 studio 7 livuka njani basakazi bethu hayi nethemba li-right hayi siyabonga siyabonga izindaba ezihle izindaba zeqiniso yengumluleko okhulumayo studio 7 hawu kuzomunye ubaba lana ubaba wethu osekhala phethi thina abantu abahlala la eGoli nje siyathuka nje kuphela hayi asithuki kukhona labo lalabo abathukayo noma bengabo abantu bebesekhaya bathuka hawu shem kodwa baba wethu sengazobhekisana nathi abantu basegoli uyabona ukuthi ekhaya isimo sinzima la eGoli sizozama nje ukuthi sithole amadlelo nyana naluhlaza noma singasingela lutho njengoba usho ukuthi asilalutho sihleka lokuzovota kodwa siyazama khona okuncane ukuthola othukela nyana ubona omalayisha every month nje ama-trolley esikongile ezekhaya khona okuncane sikuthola siyaphosela isimo singaba right sizobuya ekhaya sizolathi sizohlala ekhaya sithande ukuhlala lapha eGoli hayi ukuthi thina silana eGoli siyathuka or asilalutho asilalutho yebo vele but siyazama khona okuncane sikuthola siphosela hayi ukuthi mhlawumbe singabantu ababi songazositintela abantu basegoli laba bathuka bakanje kanje kunjalo baba wami sixolise khona lapho kodwa hayi eqinisweni sizozama nalo ukuthi sithole amadlelo aluhlaza sizame nathi ukuphosela abadala ekhaya hayi ukuthi mhlawumbe sibhekiwe kabo ukuthi thina sasegoli asifuni ukuvota asifuni ukwenzana isimo bakithi ekhaya sizohlala siyenzeni siyabonga studio 7
sanibonani sanibonani studio 7 nizwenza naye nathi siyavuka hayi siyabonga 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 ukuthi yena iZimbabwe ayila mapolisa amapolisa asebenzela izani sibekenze sigaqe ukuthi sebenzela izani kungani abantu bengabanzeleke abaleke bethumba i-TPDC siyabona ukuthi izani yiyo enezigeke ngiphakathi izani ma ungabe ungathi ophezane nayo bacashisa umuntu umuntu yanyamalala yamvumbulo bambulala or bemthumbe bemphakela amajeseni imijeze ngenkathi sibefeze izani ayilunganga ayizi neqiniso yonke into eyibebeka etafuleni bengafuni ukuthi beqhwade lo mbuso ethatha izimbabwe beyenze yabo izimbabwe ngethu sonke ekuthele izimbabwe sicela ke sihlonise ntiwalathi sibahlonise
ye salibonani bakithi kustudio 7 siyabingelela ekuseni khona lapha hayi ubaba ugawule mina angikwazi ukuthi umuntu ocabanga njani kahle hle angikwazi leso isandla sesithathu osivalayo kambe izimbabwe ngahle lokhu kusibopha leso sandla sesithathu esithumba abantu ha ugawule kathulele vala umlomo wakhe bakithi malume ugawule mpela nduzela ekola laphana ngisesandawana bakithi uba malume ugawule kayegelele into yokuloko eqamba amanga kanti ucabanga bonke abantu bezimbabwe izilima yini abazawe lokho betshelwa into eqeya amanga njengazwakaliyo yena kuyizana ethumba abantu ya ucabanga ukuthi bengahle lokho kubamba leso sandla sesithathu nje ukuthi isandla sesithathu leso ngesilabo esabo kumbeni yifazi yabo leyo akayekelelo lamanga lo
njani studio 7 njani studio 7 lonke nje udingani renkomo bonke nje abasakazi be studio 7 silithanda lonke ngingene edabeni kulalo baba abathi ngutshabango lo ungicasula kabi uma esithi abantu besindebele nababulalwanga iZANU-PF abantu beKorea babengasuka bezobulala abantu lapha weSaudi ibebizwe iZANU-PF iZANU-PF iyathiretre nalaba abantu babuya bazosiqeda azi ubaba lo uyazume ngakhuluma kanje siseduze singamkhahlela thi singamkhahlela mpela singakhohlwa ukuthi umuntu omdala singamkhahlela kabuhlungu
studio 7 ninjani balaleli labasakazi usiba likhulu okhulumayo uyabona le ndaba e-Triple C hayi mina lokhu kuthiwa iZANU-PF yiyo lokhu ithumba abantu ngiyasola msi la bantu banemkhuba vele emdala esiyaziyo yibo abathumba nabo kodwa bebanga izikhundla ngoba vele bona abazange ukulungisa ilizwe baze ngokubulala so manje masofaka umuntu abangamfuniyo bayathumbana bethi iZANU-PF i-Triple C ayina order that's why ubona indawo zabo chabangu yonke into yoku-Triple C akusiphathi lokhu yena sikhuluma iqiniso abantu bakithi singafuni ukuthi sirojwa abantu iZANU-PF ayithinte ngisho into enzenzakala lapha i-Triple C ayina order yibo abathumba abangani babo bebulala nabodwa le beqede bethi iZANU-PF iZANU-PF kuphela efanele ithumele amaphoyisa ezama ukuthi ebadinge laba bantu yiyo kuphela umsebenzi wabo okufanele ukuba bawenza kodwa ukuthumbana abantu abathumbanayo ngabantu be-Triple C bebodwa bebulalana ngoba vele
ulawula order lokakusi party lokanje ungatshuno ukhuluma sikuzithi busiyini khona into nje engalancedo leyane moshela abantu isikhathi sawo sengathi abantu mavote izanu PF means behlukane lakho lokuya
studio 7 ninjani balaleli labasakazi usiba likhulu lokhulumayo yabona le ndaba e-CCC hayi mina lokhu kuthiwa izanu PF yiyo lokhu ithumba abantu ngiyasola msika abantu banemkhuba vele emdala esiyaziyo yibo abathumba nabodwa bebangizikhunda ngoba vele bona abazange ukulungisilizwe kwaze ngokubulala so manje maso kufaka umuntu abangamfuniyo bayathumbana bethi izanu PF izanu PF kuphela efanele ithume namaphoyisa ezama ukuthi ebadingi laba abantu yiyophela umsebenzi wabo okufanele ukuba bawenza kodwa ukuthumbana abantu abathumbanayo ngabantu be-CCC bebodwa bebulalana ngoba vele kula order lokakusiyiphathi lokhanje ungatshuno ukhuluma sikuzithi busiyini khonokho into nje engalancedo leyane moshela abantu isikhathi sawo sengathi abantu mavote izanu PF means behlukane lakho lokhuya
ngoba lapho studio 7 into ezakalayo lapha bantu bezimbabwe singababhizi ngoshabangu lokho situshabangu ushabangu uyekeleni athathe laba ba-CCC abahamba layo abayiziphofu ahambe labo khona ngala bangazili ukuthi ngapha asibhilideni into ezakuma ime ngoba le nto lenziwe ngushabangu loyo singalokho sidideka ngayo It's going to take another 5 years. It's an okay for the same busway. Never because it is never into a chabang. Let him go. May an ahambe. Hambe, I want to work a lot of funai. Nasno, sending up a very thing. It's broken with cleaning up. Moralender is very obvious. Very is going to take long time. In there is an okay for in Zaloti. On up now, the bit of the city, Basan, Sabas, Baba, so Valentin, Ale, Iskatia Hambuzona. 5 years is going to food is an okay for your foot, boost their foot. It is a thing. It is the best thing among our city.
Lawo ke bekungamazwi enu lena balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden usecebise ele-Israel ukuthi lingahlaseli izibhedlela zakwele-Palestine kulandela imbiko ethi izigulane ezivalisa insane ezisanda kubelethwa zisuswe ezibhedlela ngoba amabutho akwele-Israel esezigombolozele. Ezinye insane ezingenelanga amalanga okuzalwa zibikwa zigoqelwe emalenjini e-aluminium foil ngenxa yomqando. Amabutho eHamas abikwa esithi impi le ingamiswa okwamalanga okwamahlanu bazakhulula abantu abathunjwayo abangamachumi ayisikhombisa. Ukuhlaziya lolu daba siqoxele olandela ezombusazwe umnumzana Difa wajabhibha ngodube.
Impi ye-Israel leHamas babukande ihlukile kakhulu kulazo zonke izimpi ngoba asingakhohlwa ukuthi iPalestine noma sithi iGaza indawo ababiza ngesikhiwa bathi is a besieged area indawo egonjolozelwe lizwe lase-Israel noma ngithi eligonjolozelwe ngumbuso wase-Israel. So isigaba seGaza indawo ephakathi kwelizwe esiyindawo esiphakathi kwelizwe le-Israel. Kodwa ke asingakholi ukuthi indawo yonke leyana kungakafika isikhathi sika 1946 kwakuyilizwe lasePalestine. Kodwa ke engikutsho ukuthi ulwandle lwase ulwandle lukontrolwa ngabase-Israyeli ngapha emhlabathini kukontrola i-Israel. So yonke into engenayo endaweni yaseGaza kufanele ukuthi iqale i-reporter kufanele ukuthi ihlolwe ilizwe lase-Israel ukuthi ibonakale ukuthi iqondile yini. Okungangokuthi zonke izinto abazisebenzisayo noma ngithi izikhali ezisetshenziswa yiHamas ukuthi bayenelise ukulwisana ne-Israel izikhali abazithwala bengena behamba through ama-tunnels abawagebha phansi ahamba ngaphansi komhlabathi azayevumbulukela phakathi kwesigaba saseGaza yiwo asebasebenzisa ukuthi bata so akusoze kube lula ukuthi ba-transporte i-machinery enkulu bengatransporte nje izinto izikhali ezincane ezilalezi abangazisebenzisa kwesikhatshana kodwa ke asingakhohlwa njalo ukuthi i-Israel kuba lula kakhulu for yona ngoba yona ichaya la ngamabhomba ibhomba la ngisho isebenzisa izindizamtshina okwenza ukuthi kube lula kakhulu ukuthi i-destroye indawo eningi ngoba bona bayaphosela ngefromashina yokuqala nxa beqeda laphana sebethumela ke amasosha abo i-IDF ukuthi abahambe ke bayingena kuleyana indawo kodwa ke kuyose kule monakalo omkhulu kakhulu okungaukuthi akuso soze kufanane esiza kubona nje ukuthi kuzabe lula kakhulu ukuthi iHamas izakhulelwa izaphangisa ikhulelo
ngokubona kwakho impile izaphela njani ubona ngani kuzahlalisana phansi na kukhunyiswane umlotha
ukukhumisana umlotha ngibona ngathi isibanga noma ngathi isigaba sokukhumisana umlotha sesayedlula noma ngathi isixa sokukhumisana umlotha sesayedlula ngoba amazwe ayefanele ukuthi ngabe ayayenelisa ukuthi abahlalise phansi ayenelisa ukuthi abenze bazwisisane ukuthi bahloniphane baphile ngesivumelwano esavunyelwana ngo-1967 eseGolan Heights yiwo abasela lumlilo ukuthi wenzakale ngoba ilizwe laseMelika lelizwe laseEngland yiwo amazwe abekade engafaka ilizwi elizwe lase-Israel kungathi kuba lobubele lokuthi ilizwe lase-Israel lilalele into leyikhulunywa yi-Amerika leBrithani kodwa-ke kulokuthi bazame ukuthi bakhulume labo ukuthi bakhulumisane umlotha into asebenza bona sebe bafika laphana bafika bachasa kakhulu elizwe lase-Israel ngokulipha izikhali ukuthi aliqhubekele phambili lisenza lokho esikubonayo libulala abantu libulala abantwana umama libhomba izibhedlela libhomba nje kungakhethe ngeke uthi libhomba nga okuyinto ezisubuhlungu kakhulu abantu abaningi njengoba sesabona umhlaba wonke jikelele abantu betoyitoya besima besithi bona basekela ilizwe lasePalestine ngenxa bebona i-destruction ekhona eyenziwa nguhulumende weBrithani langohulumende weMelika.
Lo ke ngumnumzana Difa wajabhipa ngodube olandela izombusazwe. Silingxoxo yeqembu lomculo wembube elenobuntu abazakala ukuthi ngobhebs bembube bexoxa ke lo sithandekile emhlanga weStudio 7 lo Duduzile Sibanda.
Sisiqithisa iAmerica khathesi, currently we're in Maryland, but we've been to Kentucky, we've been to Colorado, we've been to Memphis, we've been to, I think about 16 states, just to name a few, and now we're going to Ontario in Canada.
Balamukela njani abantu lapho elihamba khona? Ngabe Zimbabwe kuphela kumbe abanye beAfrika la bakhona pha eMelika?
Kukebe kuhlangene but mostly bangabe America kakhulu. Basamukela kuhle kakhulu ever since we came. This is our I think 7th year we America. We've got an annual American tour vele every fall. I think the reason why Salas Pendua is the way they receive us and how we impact on them like sibachaza sibili kakhulu. So akusekho nzima ukuthi babebesibiza because bawujabulela kakhulu umculo wethu.
Indawo lapho elihlabelela khona ngezinjani ezamukela umculo onjengowenu?
Mostly lapha sihlabelela kuma theater that fill up maybe the most biggest theater that we've ever performed in the ASA. It's in Oregon, it's in Portland, Oregon, and Patricia Ellis, it holds 6,000 people. So, sihlabelela kuma theater anjalo, awe a cappella, ngithileza ukuthi thina sihlabela singela ma instruments. So, abantu abajabulela umculo wethu ngoba labana abahlala belaleli, balalelisise, akula msindo, akulani. But we've also been to iKennedy Center.
Selilubhekise eCanada, likhangelela ukuthi kuhambe njani lapho. Njalo umculo wenu lokhu uyiwona lwana owembube kumbe kukhonisela kwengezelelayo?
Hayi, asikajiji lutho. Lokhu esihlabela umculo wembube, sihlabele nje amasiko wethu, i-traditional music yethu. Lokhu kunjalo, still inspired by our Ndebele traditional music. Ningi abantu abalokhu bengayazi imbube all over the world. In as much as it has had its pioneers, obo Black Umfolosi, Insimizi Emnyama, i-Black Mambazo, South Africa. So, in Canada, we've got 5 shows in Ontario. And after that, we head back home.
Lapho ngalisiya ekhaya liba phathelani luya luthuthukisa yini njengabaculi ukuthi lithole inzuzo lingabe lisezingeni elingcono yini kulabanye abahlabelela abasekhaya abangatholi ithuba elifanayo?
Yeye kakhulu, ungcono kakhulu kunokuthi uhlale ungkhaya ungatholi as much shows because akufanani lapha i-America inkulu. you get a lot of fans and you get a lot of people who want to listen to you. You get a lot of shows, you get a lot of performances, CD sales as well. Umculo abafuna ukuthi ngumculo ama hard copies on your shows also ikho kunyokuletha imali. Yes, Nkaya, we get a lot of appreciation. We do have shows, but ubuningi bawo kabufanani la ngapha because ngapha I population is big and asikayiqedi. Even if we've been touring for 7 years, asika wahambi wonke ama states away America. So we're still here. We still want to perform more in the US and live more.
Hello ke ngoDuduzile Sibanda ilunga leqembu leBeps bembube inobuntu esigcubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngwa fast 7 lamhlanje ntambama.